singananzela ukuthi amazwe anjengeZimbabwe, South Africa, lamanye lawo akuluhlu lamazwe akhethe ukungavoti ancediswa iRussia ngesikhathi elwela uzibuso. Kulo mfanekiso kade ugcwele kuhlangothi zokuxhumana lezi kuma-WhatsApp lapha dala khona ngama-70 uPutin elisotsha etrena yabomnangagwa abomashel eTanzania khonana. So it shows a sense of gratitude. Amazwe amaningi e-Africa alokubonga entweni eyenzwa iRussia ekutholeni kwabo uzibuso. So kube nzima ukuthi-ke nasi Russia kule situation enje bevuke beyichothoza. I-South Africa nangwayo khathesi nxa sikhanyele kule BRICS kwafonywa ibhanga elokusiza amazwe outside of i-World Bank, kuthi hayi thina sisayi i-World Bank, sesifome elethi ibhanga eligoqela South Africa, India, iRussia neChina. So i-South Africa njengelunga le-BRICS ngeke ivuke ichothoza elinye ilunga le-BRICS. And okwenza ubone kule number yamazwe amaningi avotele ukuchothoza iRussia, wonke amazwe ayesaba i-America. I-America ngakhuluma ukuthi bayalandela loba abantu bengavumelani lokwenza i-America. Uzafika ukuthi i-Libya eyabhidlizwa i-America ivotele isekele i-America ngoba sokufakwe umthungameli osekela izinto ze-America, singathi i-puppet leader ye-America.
Ubona iphela njani indaba ye-Russia le-Ukraine le?
Isusa sendaba nkomo ukuthi i-Ukraine ifuna ukuba lilunga le-NATO. Yebo ye, i-Ukraine ingajoyina i-European Union njengabo-Finland, kodwa ingabe lilunga le-NATO. Ngokuba lilunga le-NATO kutshona kutsho ukuthi i-America njengomaqhuzu we-NATO, u-America usezabuya azofaka ama-army base akhe e-Ukraine. And i-Ukraine njengomakhelwane we-Russia kule boda eyi-2,000 kilometers. Cabanga i-Russia izizwa engasela security, i-security ye-Russia isicompromise ngokuthi i-America isile base. I-Russia le-America izitha. Uzakhumbula okukwenzakalayo kuqala i-Cold War, i-Russia yenzani? Ihamba yafaka izikhali zayo e-Cuba okwethusa i-America, ngoba i-Cuba isemngceleni lao iseduze le-America, okuyinto yenzani ethusa i-America. Kwaqasa ukubalani le ngxoxiswano, baqasa ukuxoxa. So i-America ayikujwayelanga ukuthi kube lo muntu osemnyango wakhe ongumakhelwane ophethe izitho ngamlwisi. Yi-situation i-Russia eyiyo now ukuthi hhayi isitha same siyi-America sesifuna ukuthi lo umakhelwane wami abe lilunga lenhlanganiso yakhe ukuze yena azofaka i-base. So yiso isisusa sami esengxabano lesi. Kuzaqedwa kwini? Ukuthi hhayi i-Ukraine idedele lesi sifiso esokujoyina i-NATO kuphela. Otherwise akusoke kuphela, i-Russia izaqhubeka ihambisa amasotsha khona ngale e-Ukraine and amazwe lawa amanye awasuke ayihlasele i-Russia ngoba kuzadala ukulwa okukhulu, kodwa azaqhubeka eyifakela izijeziso zomnotho. Bekhangelele ukuthi-ke nxa i-Russia isiwa umnotho wayo layo izaswela umdlandla ukuqhubeka elokuhambisa amasotsha e-Ukraine.